Reporters are giving Israeli intercourse with Gambule keeper Al-Hussein Sports Carter and Club Nasi United Arab Emirates, which was Nisela and his partner with the winner of Kuhuta and Umeshu, who played with Pumelena, who won Pumelena in Rayuni Nguku.
Nyalikutaza wafana abakathesi abasakhulayo labana sifiso sokuthi bedlale ibhola kumele ube nediscipline lokuzinikela ngoba uma ungenakho lokho kubili hayi awusoze wakwanisa ukuphumelela awusoze sibe wakwanisa ukuphumelela discipline lokuzinikela yikho kuqakatheke kakhulu.
Ukaseke ukhulele kwiqembu leHighlanders idlala kumaqembu abasakhulayo lapho aqeqeshwa khona ngu-Alibaba Dube. Ngemva kwalokho uqale ukudlala kwiqembu elikhulu leHighlanders lapho asebenze khona nabaqeqeshi ababalisa uRaman Kundu nasebadlula emhlabeni yabathi uBenjamin Moyo, uWillard Khumalo kanye no-Eddie May. Ukaseke uthi bonke abaqeqeshi laba kanye nabazali bakhe babeqakathekisa ukuziphatha kanye nokuzimisela njalo imfundiso yabo yeyenze waze wadlala nasemazweni wadlala emazweni abalisa Albania, India, Cyprus, kanye nase-United Arab Emirates. Ukaseke uthi uba ngumuntu olalelayo olembeki oluqakathekile kathesi ngesikhathi umhlaba uhlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19.
Ngiyalicela sibili Mahlabezulu, asihlalenini endlini, asincedaneni. Umkhuhlane lowo siwukhulele bantu bakumthakazi, lihlale ezindlini. Kube isikhathi nje ukuthi lihlale lemuli lo mhlaba ubusenza singasahlali endlini. Lokho esibhizi sisebenza kuyakho satholakala isikhathi sokuthi kuhlale phansi njengemulo kuxoxe iyaphthanethi le madoda lesiphiwe uNkulunkulu yokuthi sikhangele impilo zethu.
Ukaseke wadlalela neqembu lesizwe lama-Warriors njalo leminyaka emithathu ethethe umhlalaphansi. Phambilini kube ngumsekeli kamqeqeshi kuqembu alisebenzela kathesi kwabe ngumsekeli kamqeqeshi kuqembu le-Al-Hamriya. Ngimelesi lesi-7 ngokulawayo uJoseph Njanje.